amadokotela alokukhetha into ezimbili. Okokuqala ikubuyela emsebenzini, okwesibili ibuya emthethwandaba ophezulu, lokho kuthiwa ngesilungu yikuaphila. Bathi hayi, asivumelani lokuphiwe yi-labor court. Nxa aphila besiya e-Supreme Court, okutsho ukuthi isiqumo se-labor court siyabekwa eceleni, indaba leyi iziye iziwa ngaphi e-Supreme Court. Kutsho ukuthi nxa bengabuyelanga emsebenzini kodwa beyaphilile baye e-Supreme Court, uzathola ukuthi akulacala ababebelenzile. Kodwa bangahlala kuphela bangayi e-Supreme Court, bazatholakala belecala, kungenzakala ukuthi baxoshe umsebenzi. Kulebha kulezinye izinto ezenzakalayo ezingaphezu komthetho, engikuthe mina ngesilungu the Labor Act is dwarfed by the occasion. So ngeyinye yezinto engangikhuluma ngayo esiyenzakeleke ukuthi into esikhuluma ngayo ngeyomuntu othi ungamxotsha awusoze uvuka uqhashe omunye kusasa. So yikho engangisithi mina abantu kabakhulumisana. Kodwa kuza okungenzakala yikuthi uhulumende uzahlale ngelawo amadokotela nxa bengayanga emsebenzini. Lanxa isifungo se-labor court sikhona, kumbe bayaphila kumbe kabaphili, vele sokuqakathekile lapha yikuthi bakhulumisane. Ngoba esingakutsho yikuthi isinqumo se-labor court ebantwini abanjengabodokotela yilokhana okuthiwa ngesilungu yi-paper tiger. Ayisoze ibenze lutho, ngoba kulamnye umuntu ongayangena emsebenzini yabo. Uhulumente uzazithola esekhuluma nabo futhi bona labana abantu ahambe wabatholela iphepha emthethwandaba. Ukuqakatheke ukuthi kabahlale phansi bakhulumisane.
Okumele kuqale izinkulumo lezimbani babaSwati?
Sokumele kube ngumqhashi, ngoba i-contract singathi kumbe isivumelwane semsebenzini ngesabantu okuthiwa bayalingana kodwa bengalingani. Okuthiwa ngesilungu is two equal and equal partners. Oyibambe ngesiduwini ngumqhashi, isisebenzi siyibambe ngemzaceni. Kodwa oyibambe ngesiduwini inkinga yakhe ukuthi uvunda ngerawuthaya engakhulumisananga nalwana oyibambe ngemzaceni ukuthi hayi ndoda, mina sezisekele ukuthi wena uyetshaya uvunda. So bonke abantu laba bayadingana bonke. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi umqhashi ngabe nguye akuzisebenzisa ukuthi hayi madoda kuyani isikhulume. Ngokuzwa kwami izisebenzi kaziyali ukukhuluma, kodwa zikhala ngokuthi imali eziyiholayo ayanelisi ukuthi ziyefika emsebenzini. Ngokubona kwami yiyo indaba engasukuma iye emthethwandaba ophezulu i-Supreme Court ukuthi njengoba sokuthiwa abantu laba bahambe emsebenzini bazahamba ngayo.